ayinamazwi aqakathekileyo ngamazwi akhayo sibili ngoba siyananzelela ukuthi wawumnankagwango umongameli olalelayo ma kuthe kwaba lesikhalazo bakhalazile abantu abaningi ku-civil service kuqala ngawo amabutho asethenzisa ukuthi hhayi i-welfare yabo izathi ikhangelwe bethole okunganeno ngoba yibo abantu abaqakathekileyo ngakhangela izinto eziphathelane nendaba zedifensi yelizwe i-peace elizweni yibo abantu bokuqala abayimentenayo i-peace yibo abantu bokuqala esibananzelela kakhulu ukuthi uma kuthe kwaba lempi kuthi iZimbabwe ihlaselwe yibo phela abasukuma bethathe izikhali ngakho-ke i-welfare yabo neyezimbuli zabo iqakatheke kakhulu nxa sisiriyasi ngokwakha isizwe nokusigcina siyisizwe esilokuthula.
Amazwi kababa uMnangagwa ukuthi uZulu weZimbabwe kumele alondoloze ukuthula phambilini kokhetho aqakatheke okunganani.
Sonke siyakwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe lilizwe elilokuthula nxa sikhangele nje esabelweni se-Afrika. Ngakho-ke kukuthi ngesikhathi sikhangele ezokhetho kuba labantu abathaba kakhulu uthole sebe-anawunsa ama-results angekho ofishali abantu bethabele phezulu bezigcwale ezitaradeni begcine bedistroya la ma-buildings okutshisa imota zabantu esakubona kwenzakale eHarare ngemva kokubana uNelson Chamisa lebandla lakhe bethe bona hhayi ama-results bawawazi bona bawinile kodwa ukhona umuntu osefuna ukubachila konke khokhana akulunganga yikho kumongamele sithi hhayi abantu bebefunda ukulinda lama-institutions aphiwe amandla aphiwe lokokwenza ukuthi yibo ababambe ezokhetho pheceleze izek yibo abantu okumele be-announce ama-results ama-elections hathi izanu p f hathi i-triple c hathi loba yiliphi ibandla lombangazwe. So amazwi kamongameli ngamazwi a-inspire yilokhu okwenzakala ngaphambilini ukuthi hhayi bakithi sabona abantu beqhilwa beqanjelwa amanga kwaze kwaswelakala impilo zabantu kubulawana ezihare konke khonokhuyana kufunakali ngakho-ke abantu abalandele umthetho nezinqumo zonke ezabe zifake kuhulumeni.
Bakhona abanye abathi amasotsha kabasawathembi ngemva kwesehlakalo sokhetho olwedluleyo lapha esabona amasotsha edubula khona ebulala abantu. Ngakho bakhona abanye abathi nxa kuyikuthi kulodlakela olungaba khona besabela ukuthi lungavela emasotsheni, ungathini ngalokho?
Yaphuma iMokhante Commission kwakhulunywa abantu bafakaza akula muntu owabulawa ngamasotha kulezi gangi ezazidubula yikho kwakhulunywa nangendaba ye-engi yombhobho ukuthi uhlamvu lwangena njani emuntwini amasotha angena esitaladeni ezochitha abantu bebethusela kodwa ngenxa yokuthi kulabantu ababenenjongo ababevele belayo kwenzakala lokho okwenzakalayo amasotha ezimbabwe adalelanga ukubulala abantu bezimbabwe amasotha ezimbabwe adalele ukuprotekta abantu bezimbabwe.
Ubaba uChamisa yena uthi wethule owakhe umbiko ebonga amabutho esithi hayi bayawahlonipha njalo bayawaqakathekisa njengebandla le-Triple C njalo uthi benganqoba bangene embusweni labo bazathuthukisa impilo yamabutho wonke kanye loZulu nje weZimbabwe. Ungathini ngalawo mazwi?
Bekukhangelelelwe ukuthi ngemva kokubani uba uMnankagwa esekhulumile naye uzaba lokokuthi ujaha lo uChamisa ngoba kumele naye atsho something because ngezepolitiki phela lezi izithembiso vele azipheli naye uzibone kuqakatheke ukuthi atsho lokhu akuthileyo ngamazwi akhe asomazwani kodwa ngamazwi amahle naye vela kuloba nguphi umuntu weZimbabwe.